sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Tisagaza, Tiso Washington, D.C.
Ngithathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesiShona olwamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General, kahle kuqale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimo sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo kuCommonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle kuqale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikliwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwabi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods and
asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele izwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla leZANU-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
umnumzana abekezela kumbo okuhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso ye Commonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi eZimbabwe ya-assesswa njengoba sikhulume i-assesswa yi-Commonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso le Commonwealth ele-Britain phakathi namanye amazwe. Uhulumende kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-assessa bebone ngani namalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezitshiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandela ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa oyengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa iJeffrey yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa iJeffrey ku-ice cream eyihlizwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine ozakwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. uMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokho okwakuthenjisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokho esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngobaba uMnangagwa nohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezazenziwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu buya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Into ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela izisebenzi zakhe njalo futhi okuqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa izithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishinwa izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC Caves o-Mutually lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.
uMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole eliziyamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yisten kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khadi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelana amabhasi
abebandla lezanupf bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha mkandla
singasabaholisi lo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi imathebeleland south njengesibonelo kuthi izaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil servants yababalisi labasenza imakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani amabhasi amathathu angayigoqela yini imat south yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwayakwara usiya eSturipas usiya Vuka usiya emkwabeni khona revokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil servants angabenziwe odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisebenza ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla uthakazelela ezombusazwe sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMathebeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani le mithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi bavizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emithale elifuna ethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu singama-Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyakuqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba ejabuka eZimbabwe umxolisi Ncube laye ongumzali olabantwana bafunda kwele South Africa ukuthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela okumangalisayo edale le-House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. ELeRussia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwanga ithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebelise Zimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumelise Mthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi-ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So ma bebuyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi-ke ma kade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese nesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakala eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ngani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele okumele ukuthi kulungiswe izinto eziningi. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke ma noma bengasiphanga-ke umcijo wokuthi sihlangane labo sikhulume face to face besizimisele ukuthi siyedemonstrata khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njengeibhethu likaZulu, yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imadebheleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdokazo igenocide ye-Gukurahundi, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ishiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi lona ikuthitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi ukuhlukumeza abantu bemadebheleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezeyoqakathekela ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba be-elitshele sithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalilungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yitho lapho dwa okuqakathekile ukuthi mhlawube kwayo ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlili uyalungiswa lona kusenziwa amazwane. Umhlazane udaba lolu selulungiswa kuze kuyebuzwa abantu apa ibu apa di mana ayo kita pun tulu panjang jalan tulu panjang ubani ngapi ngaskati bani.
Moyo ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi
esikunanzelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabo omnanga kwanezabochamisa ngale ikakhulu ke kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lokho eliyikho khona. Uma ulalele even abotshanisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuzo asezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona azibaaffecti. Njalo umnangakho angikakuthinte lokho ngoba akum-affecti kangako ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa unendlela okuwulungisa bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina-ke sikunanzelelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engingayisho yokuthi thina asizi ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi emathebeleleni ngumthwakazi yonke ejikelele ilokhu isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kunokomthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizatho-ke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli mbweni ngala ukwenza kukhuluma hluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana ngoba ungalanzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziyeyene kakhulu kuma-human rights abuses into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona ezinto ngoba besitho kamoya ngena kuhlezi abantu bonke abasesezibeya but izima umkhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ukuthi ufithe ngobani oyabe nele uhlupho lwemathebheleleni because inhlupho zemathebheleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuzo but thina sikhuluma ngamanyaka ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungaqhathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamashumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka 18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. U-Ezra Chisa Svanda we-Studio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBritane yena usekela liphi iqembu?
Ngidlaleli Aston Villa UK English Premiership. Yeah, New World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter iArgentina yengibona ngani ha bale good chance to leave the cup World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders leqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lamaWarriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyancube yena uthini?
I mean I think it's World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But kungaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Adent Ajira Sao, Laye, all the like Tumbrez Mapasend, Lama Warriors, a dream team. Yakajang Muyu Renard Fabish, Utamatam Bamane, Gulumin Sane, Sakutuki Lakulu was a Mizaro and Bulku.
The one that in terms of the competition, I'm a country, I'm an insider in terms of the corner. Like we say, to put a competition that is the difference against the Kumpurubaka. See, Chandas will also feel like Argentina for a case that one, Egana Lanon West. He has won everything for all important, except him. He doesn't want to have. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for all of them.
Bukanti Alexander Masego the cool ruler or the leqembu leHighlanders Captain Atele le Sundowns kunye leqembu leMaurias uhamba labafana beSamba Stars.
Indaba yeWorld Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for iBrazil to reach the finals.
Yeah,
let's hope they will. But I really want the African countries to go further until in my final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu yeCameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe odlalela ngobuya ngokuqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Ngawuvele ngathaba kule Zimbabwe ukuthi say iZimbabwe nawini ukuthi ngamaZimbabwe.
Yeah.
I think you are coming up because in Cameroon, yeah. But I think Morocco is much more stronger than in Cameroon. In Ingaz, Mbono, but again, anything can happen. Yes, anything can happen. We are not saying what gonna because the landing minister will be looked for. It's this piece of not gonna landing minister.
Kulokusola ukuthi kungani ilimncintisano yeWorld Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhola leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlathela yanti wasola ukuthi phansi World Cup isekapha. Wasola, sesinye somuthi esola abanye abantu. Ikuvamile lokho. Ngingaze libuye eAfrica khona kuyatshisa lapho. So ibhola liyadlalwa anyway. It doesn't regard the sport.
Umncintiswano weFIFA World Cup kuvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa kuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilo liqoqa limdlalo. Ngimele Studio 7 ikamela muEzra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bachaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMarvelous Nakamba okuqembu le Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe World Cup. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimu Magumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.